kumele sibili sinqobe ikho esukhangelele ukuthi sizanqoba ngenxa yokuthi amagqwetha ethu afake izizathu eziqinileyo kakhulu esibona ukuthi zilomkantsho njalo izizathu ezingasuthisa bonke ojaji singathi ukuthi enye into esikhangeleyo ikuthi iSupreme Court nxa iyethula sikhangelele ukuthi nxa ingayethula into engakhangelelwanga nguZulu kumbe isinqumo esingahambelani lomthetho sibona ukuthi kuzaba yinto eyangisayo kakhulu sikhangelele ukuthi kwesinye isikhathi iSupreme Court izafuna ukuthi igcine inhlonipho yeSupreme Court igcine esingathi thina yidignity ngesikhiwa ukuthi iSupreme Court iyabe ikhangelelwa ngabantu njengedale elile sisindo kumphakathi.
iSupreme Court ingavumelana le High Court ukuthi ayi laphambanisa kumelanga livunyelwe ukuncintisa liza kwenzani singabona yini lisekela amanye amabandla amancane aphikisayo ancintisayo kobulawayo endaweni lapho obekulabantu benu khona
nxa kungaba njalo kuthi ukuthi kuyabe kumele kube lomhlangano omkhulu Citizens Coalition for Change njalo kube yisiphithiphithi ukubuza izakhamizi ukuthi sithathe nyathela bani ngoba nxa mina ngingakhuluma kathesi ukuthi sizakwenza okunje singabuzanga umphakathi mbona ukuthi singaphambanisa kuyabe kukuhle ukuthi kube lama-consultations abantu bebuzwa ukuthi senze njani njalo kube kwenzwe ngesiphangiphangi ukwenzela ukuthi sethule umbiko oyabe uqakathekile ukuthi sinikeze abantu
bakhona abathi lapha lazokhela amalahle ngokwehluleka ukuqoqeka kuhle njengebandla uthini ngalokho
thina njengebandla sibona ukuthi kuyisimanga ukuthi umanji uza kuthi yena abe-TPC abafikanga ngesikhathi kukanti-ke bona abezeka abayibo ababethatha amaphepha awe-nomination bekhuluma bekufaka kuma-affidavit befunga besithi abe-TPC bafika ihola lesine lingakatshayi kanti bafika bangena e-nomination court ihola lesine lingakatshayi yikho lokho esikuzwayo yiZimbabwe Electoral Commission kodwa omanje bayothatha ezinye izinqumo esingakwazi ukuthi zivela ngaphi so ngibona laba abasoli bandla abantu nje abangazwisisi kahle ukuthi indaba isuka ngaphi isiya ngaphi thina esikwaziyo ukuthi abalunga Citizens Coalition for Change afika e-nomination court ihola lesine lingakatshayi